So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele. Olamukela ngenjabulo enkulu noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqilibezelwa ezokuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibelethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqi uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolesihlanu mhla ka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokukhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ama ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolu.
Lifuna enzeni uhulumende weLebhilithane sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hashi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake yena athi lingivotele bona bangamvotelanga.
Lo ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe bebenga Dobhi ucingo kodwa isiphathamandla seZANU-PF eBhilithane umnumzana Mavaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambiselwe lugwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili yindlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle bacedwe ibandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weChabalala edalela ePhalamende uMnumzana Gifties Ostalo Siziba lomsekeli kaMeya wedolobho leHarare uNkosikazi Khudzai Kadzombe bebotshiwe kuyona le iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kalemaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula ezombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZANU PF party ibhizi ukubopha ama MPs e-3PC. I-agenda yeZANU PF ngeke kufuna ukudiliza i-3PC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZANU PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZANU PF. And especially Kobulawayo iZANU PF ayiwinanga noma nomuntu omnye, onke ama MPs avotele TCC, i opposition party of Zimbabwe. So iZANU PF inomsindo nalokho, that's why selibona iZANU PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi ithathe ama MPs okwabulawayo e-3PC ukuthi iwafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba oro ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta ithathe isikhundla Kobulawayo. And akusiyethusi lokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadilisa iZAP. Umnangagwa wadilisa iparty ika Edgar Tekere. Umnangagwa wadilisa iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngoku destroyer ama opposition party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator oro izoba inamandla oro izoba ikankasa. Ende umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZANU PF iyodwa apha eZimbabwe kungwela any opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa eyokuzama ukuwethusela lokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukuluzi abethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lephalamende ikakhulu iphalamende lapho uMr Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms aziphiwa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokoma kwamanzi emadamini alindawo. Ose uchiye inenge labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda kuwa 17 eGwanda South othi balakho ukufelwa isifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezinye indawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptemba khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba hhayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile inkomo nje sokungamathambo hhayi akusela lutho uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lo nyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinenzalo yesakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nokuthi inkomo kuphela lembuzi hhayi vele into yonke akusamanga kuqonda la kusela kudla akusela tshana kusenani vele inkomo sezicakile ezinye ziyawa lembuzi wabona okuhlungu kakhulu embuzini lapha imbuzi ziyaphunza ziyaphunza akula kudla abantu abafana labo kulinda inkomo bahamba lazo emaplazini emaplazini kungcono sile but nxa ungela mfana vele zithola zibhoda kona vele akula ingazali ukuthanyeliwe egangela zithola zibhodile masimini sezaqeda utshani vele hayi into yakhona kayikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli manyange selakhiwa laphela ngoba inkomo sezinatha amanzi alodaka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali nanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi kusephela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekileyo akhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izabamlutshwane kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba zibe futhi zinathe amanzi alengceke kuyenza lazo vele zingaqini zicukube zingenwe yimikhuhlani uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bevele ikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba lamhlanje hayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Gwenya oyimarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba belamaqhinga okuhlenga izifuyo nesikhathi sendlala.
Azisavukeli amahlanga masiqeda ukuvuna sivula amagedi ukuthi inkomo zisifuyo zihlingene zidle sesivala. Ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo ukuthi mazizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha kutsho ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala.
Abantu sebehamba imango emide kwamanye amavillages besiya lapho kuyabe kulamanzi khona either emadamu kumbe ezikotsho ezibamba amanzi ngoba indawo ethi nxa sisiyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotsho zakhona ziyatsha azifananda kwezindlu.
Umnumzana Atishke Mchemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukahulumende olwe-agritex uthi lanxa kungakabi le nkomo eseziqalile ukucuba isimo sibi kakhulu eziqintini zeGwanda insiza Bedbridge Matobo lengxenye yemangwe. Ngokunjalo uthi kuyadingeka ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Inkulungwane zenkomo zibulewe yindlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ungane ukuhle kwezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemaname eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafuwe mbula
gukama
lamlela.
Kwa manje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo. Kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzilikazi.
Amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngisho angakangeni kwezemacansini lamajaha engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana layinjongo yawo umthetho wawo xa kube mgido enjeana njengoba kwakube mgido wona lowana kuthiwa ngumgubho yibo abake bekhokhela amabutho amabutho ayabekhokhela inkosi lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha kuya kwazi inkosi vele yazithethela noma nini lanini esintwini sakithi. Amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazaze kanjeni emacansini. Sebangene emacansini balimaze amabutho bayowaphula amaqolo bephunde lenkosi bayithebe kuzigcwaca inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithiba baze bayindlela enendeni yabo athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezo ezingafunekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandelwa. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina singatholi ibizwe lethu ngendlela iqondileyo ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singezakukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumeke iziphithele lapho yakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abavikelekanga, abanye badlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Asikhangela into eziningi kakhulu emntwaneni oyintombi. Vele njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlwengula into ebuhlungu. Asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa abahlole. Thina lapha eZimbabwe abethu laba asikabahlole ngoba sikayimvumo le. Siyabonakala umntwana oyintombi.
Lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngaleli ehlelo ngoba bayarehearsa every weekend. Nxa sivalile bayarehearsa ngama-holidays sinto kokuthi siyatshonilana lonke bekuyini khona phana sesesitshela ukuthi siyabaphikelana siyabapha siyakhalela kakhulu futhi imvululo yabo yintoyabo enkansileyo. Kufuneka ubuhlali bungqonqe, kufuneka imbatasazabo azathitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula ufuna ukubana sithole imali bese kuphuma ngecebo lokuthi ubuhlali asibuthole ukuthi eZimbabwe sisha abangaphandle bathumezele ikakhulu abathi gule e-South Africa kukhona lapha sesiqalise ukuthi dinga imali yokuthi sibathene silabomama abathrenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo bazithumele imichele yabo ngoba ke lama-athayazi njengababaliki mathatha ukuthi namhla sigqoka lokhu namhla sigqoka lokhu njengoba ikubona ikenseni akasigqoka i-black and white bethi ngamawaba besigqoka i-black and white ye abantombazane abunila wegoli inhlanganiso ezithize khona ngabe babunila amankontombazane besilayo abanye ngabantwana bakithi abakhona ngabe abazale begoli begqoke baba bahlobunye obatha kungqongqo babo bonke uhlali bebahle bekukuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Yebo, kodwa sizakukhangelisisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebekuhlali ngabe ithungane kube yithembade esiwazelewaphumazelelaba angazahlupha ukuthi angaphandle noma angagqokanga lutho phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe lempahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela ofenethi ihlanganiso egcina izintandane nabantwana abalenhlupho ezijiyeneyo eMpopho uward 9 iVulindlela iphansi kwegabhu primary school leKhongo kuWT Ngwenya Road. Inamba yami inombolo yami ngu-0772984376 enangithinta khona lapho bangithola. Inomndebe yecingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko. Ungathini wena ngamafitshane ngekhabhinethi le esibekiwe? Ubona ngani ikhabhinethi ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni?
Hayi, ikhabhinethi ikhethiwe sibili. Kodwa ke nje umuntu unxeka athengela advisor, singazi ukuthi ama-vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe le nto enjengayona leyi kupublic. Ngabaqale bakukhangela bangasensa. Lapha mboni ngazani ikhabhinethi le ekhethiwe leyi uzaphinde i-Irish sekuswelakala ukuthi kanti yona ivele ikhangele ngaphi yangaphi. Engabe fake abantu abatsha laphana, kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona ba-capable okungakanani. Okuqakathekileyo kasilobizo, but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la. Njalo nxa unanzelela kakhulu, very monitoring closely, not even one laphana abaziyo ngema-aims and objectives of armed struggle. Lapha nxa kufakwa i-cabinet, kayifakwa i-cabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisusa ezindlini saya empini. Yikho okuqakathekileyo, so that even nxa kusasa kusiba le-opposition, i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele, akula lutho. So khonokuyana kumele kunanzelelwe kakhulu. Asazi ke sizayicela sivuthiwe, ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidonse okungakanani, zizayiqeda insimo yini. Yikho okuqakathekileyo. Ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani nga ekhethe obani, kumbe ngabe ukhethe njani? Ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni wemandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ube ngabhekanga khonale. Ungathini nalo?
Hayi, akuboneni kwami mina, ngibona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile. Angilampikiso kukho, kansoli. But for the country to prosper, bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition. We've got abantu abafree njengoba Welshman Ncubo Tentayo Obithi. Even to recall uPriscilla labantu bebuye bengene ku-cabinet. Bakhona bakhona sibili ku-ZANU PF khona laphana, labo ngabakhethiwe. But ngasikhangela ngokuhonona kwabantu bemathebeleleni kuregion leyi kubafithe nta, kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njengoba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongako kwenziwa ngumthuli Ncube. Ababonanga abantu mehluko, so bengakhali. Lokho ngitsho sibili, bengakhali kuphela nje i-depth yabantu abayibo bemathebeleleni abangenileyo laphana. If you look at ubulawayo kulo yena umthuli Ncube and no one else, woko mangaliso labana bemathsawu, but should have brought back lokhu zenu lokhu u-Obed Mpofu ngababalethile lapha. Kuba lesithunzi parliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la. It is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle. Akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eparliament, singaphume emgogodleni wona lokho, ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa yi-liberation movement. Loni lizwe sivele silikhangelisa ngaphi liya ngaphi. Ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident, umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku-opposition wabeka khona laphana, kwazithulela nje wazihambela nje. Sezabona labo ukuthi labo badeliver njani. Kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity, but kuyapho kuwakha isizwe. Sifuna intuthuko, i-cabinet ibe nohlonzi, yikho sebe sukudinga lokho. So kathi esingakhangela khona ngale ku-education lokuthiwa nguthilo, hayi ukuthi kangimazi lwana, angingeza ke ngikhulume kakhulu ngaye, angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education. But above all, iZimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile, sesikhangela ke-deliverance eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery. Kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje senzela lakho kube lokuthula, njengoba belokho be-dispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokhu lalokhu this and that, kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphansi, sibotshwe esikhambeni sesisebenza sithole okungasisiza. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko emsixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
abasanda kusixhuma, singumsakazo weStudio 7 yeVoice of America. Kwezemidlalo, umqeqeshi weHighlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe lizabuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leLenders linqotshwe emidlalweni emithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphuce indawo yokuqala engalanini yemiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilocal kokhela. Loba kunjalo umqeqetshi walo uBaltimore Brito uthi ulethemba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni kobulawayo.
Sinqotshwe kumdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kuyethusa abantu lanxa iqembu linqotshwe kaningi kodwa lokho kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu ukuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu leLenders lemiklomelo ngamachumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule iqembu leLenders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalani. Umgadlo leliqembu elishama farasi uthi kuvele kuyatholakala ana ungadlali kuhle ebholeni kodwa bona njengabadlali abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Ivele ezama players ngesikwazi ti probably 3 matches win draw lose wakhathisi lokuvulile bari so yithithi mindset isabesinya sina sabe ngisizwe kuzabuye.
Imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Dynamos nge-2-1 ngaseBarber Fields. IGrenfell Bullets inqotshwe nge-1 kanyayi iwange ngaseNyamunga. IHerentals inqobe iBlack Rhinos nge-2 kanya ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge-3 kanya ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds itshaye iZPC Kariba nge-2 kanya ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCape United lizadibana leChicken Inn ngaseBata. Iqembu leTriangle lizemukela leFC Platinum ngasekipo kuthi iqembu leSimbabora lizanqikelana leLesheshamu ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe eleManzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lontungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakwezihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique na Phesheya. Ngiphakamisa istudio sakithi Studio 7 studio kuyisona esisivezayo. Ngibonga kisho kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi. Bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326 +27 84 83 91 333 +27 84 83 91 333 Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama. Loxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Ukubizwa kwami lokhu kuvela kwabakithi abasekhulu. Ukubizwa kwami lokhu kuvela kwabakithi.
Ngilethe mbali ukholisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe lemanzi amnyama sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.